umwozi omnotho khona elizweni, hey, uyadanisa bakithi, sibuhlungu. Ikanti sikhangele lokuthi izulu lalo lalela phezulu kalini, yikho kuzawe sena isituation, besizathembele kuthini silime, mhlawumbe singavuna sidobhadobhe kube lokudla. Kodwa-ke hayi umumo okhona kawumhlanga kakubambeki, nezitolo ama-uniform abantwana kakubambeki, lamafizi la asekhwelile. Ngathi thina hayi umumo okhona kathesi kawumuhle bakithi elizweni lethu la.
Babankomo bayatsho abantu abaningi ukuthi selehlulekile ukubusa kuhle njengebandla leZANU-PF, ngakho bathi sokumele liphume embusweni litshiyele abanye. Uthini ngalokho?
Okokuthiya yizifiso zabantu, ngoba vele i-constitution iyatsho phela ukuthi ukukhokhela ilizwe ungena njani, ukuthi ukukhokhele ilizwe. Angithi singena ngemva kokubana sesenze ama-elections la votelwa ngabantu, then sesizokuma for 5 years futhi. Kunjalo nje ekubuseni ilizwe abantu abakutsho ukuthi kunzima, umongameli lebandla leZANU-PF bakube kwaba sebala ukuthi kuzaba lokunzima, yebo ye, ngoba ekuguquleni ulutho siyakulunge ulutho akulula. Ngalezo ndlela ngikhangelela kukhona ingathi izidingeko ezifakwe libandla leZANU-PF esikhandele ukuthi zizaba ngcono, zithuthukise impilo yabantu. Ubunzima bonke abantu abudakane lakho ambona ukuthi yinto abantu abangathi ibandla leZANU-PF alikubona. Ibandla leZANU-PF yonke lokhu liyakwazi, ngoba lakhuluma lakubeka sobala ukuthi ikunye dispensation. Impilo kade siyiphila izolo ibuhlungu ngezizathu ezithize, ngoba kade ukhokhela abanye abakhokheli. Lobu bukhokhelo sobukhona kukhona ababukulungisileyo okuzakwenza ukuthi ilizwe lethu libe lula. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ebunzimeni abantu sonke siyakubona siqondane lakho, kodwa ikhona imizamo ezayenza ukuthi kube lula. Sesimuva nge-new dispensation.
Nanso baba uNdlovu.
Ngiyamuzwa uyakhuluma kaNkomo, kodwa nginokudana okukhulu ukuthi kambe khonokho ubungcono abantu kuzaba khona kuyabe sekuningi, abantu sebafa baphela yini, kumbe sokuze babuya iJesu na? Ngoba nanku-ke phela i-new dispensation yangikhona leyo isineminyaka emithathu yangena, kodwa-ke sibona izinto ziwesena. Sasithi thina ekhaya nxa bekuhlezi abazali kungela malukazana kuyabe kulo hlupho, nxa kubuya umalukazana omutsha sabe sikhalela ukubona iguma selicazimula, sikhalela ukubona miyaba yenkuni kusenziwo ndasenza lokhu kuphekwa izilibocho. Kodwa wabona kubuya umalukazana abantu begula behuda besiya ezibhedlela, ithi kuthi umalukazana lo kamhlanga obuyileyo. Yikho sithi thina i-new dispensation leyi iyawesena isituation. Sesisithi thina-ke umgabe lanxa laye wayelo cuke sehluleka-ke, kwakungcono abantu engidlala zange balambe njengalokho esibona kusenzakala kathesi. Khakutshengiseli ukuthi khona kuzaba ngcono. Ngasikhuluma ngokuthi kubuhlungu kathesi kodwa kuzaba ngcono kusasa, kodwa-ke kutshengise laphela mbijana kulezi nsu abanyana ezikhanyayo ukuthi hayi kuzatshintsha. Kodwa sibona kuwesena kusiba wesi-ke kakhulu, bekho kusidanisayo kakhulu, ithemba kaziselalo. Laye futhi yena lo esithi ngumongameli welizwe, lanxa ekhuluma e-adresa kafake intshukuntshu, kayenza ukuthi abantu babe nethemba, kasinika ithemba ukuthi hayi izinto zizaba ngcono zizatshintsha. Nxa eqeda nje kukhuluma sithe sethuke sibone ukuthi hayi lapha-ke sekuwesi-ke ubukhokheli kasilapho, kabasinike idlabuzane lokuthi bazatshintsha. Yikho-ke kambe sesimangala ukuthi kambe bazatshintsha ngandlela bani, ngoba kakukhanyi kakucaci abakwenzayo.
Baba uNkomo uyathi ubaba uNdlovu uthi umgabe wayengcono kakhulu kulo mnankakho.
Ikubona kwakhe uNdlovu, kodwa iqiniso elikhona uma esinanzelela thina kwi-new dispensation kufike kwakhulunywa kuhle ebantwini ukuthi Zimbabwe is open for business. Okuyikubana ekade kulokunzima laphana abantu besithi amakhiwa kafunakali lapha nalaphana, ubaba u-ED uvumele ukuthi uma kunabantu elingasebenza labo ukuthi lithuthukise ilizwe lenu, kungaba kuma-industries, kube kuma-mining, kube la ku-farming, labo bantu they are welcome. Sibeze sibuya phela ukuthi okwenza ukuthi laba abantu bangabuyi kakhulu iyona le phela into yokuthi ekhaya uma lifuna ukulungisa ulutho abanye abantu behlaba umkhosi, lalabana abantu abafuna ukuzo-investa bagcina besithini. Yikho lapho esengibuya khona kubaba uNdlovu ukuthi ngesikhathi sokuthi Ndlovu sibambaneni sithuthukise thina ilizwe lethu, sikhangelele ukuthi lalaba bantu abangabe befuna ukufaka izimali zabo babone ukuthi ilizwe linjani liyaphambili. Kunjenje ubaba uEP uvulile ukuthi asebenzeni phela sisonkeni, but ngesikhathi state election vele sihlala sisithethisana sisilwa sisethusela labantu baze bacela sithe egumeni laphana akuhlaliseki. Ngibona ungani abanye bethu, umngani wami lapha ubaba uNdlovu, ngabe uyavuma ukuthi akulungiswe sindawonye o-election kumbe umbuzo sesikhuluma ngawo after 5 years.